VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 23 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
Solo umuntu oselahlekelwe impilo ngenxa yomkhuhlane wecorona eHarare. Lokhu kuyasitshengisela ukubana lo mkhuhlane mkhuhlane oyingozi kangako.
Osakhulayo umnumzana Zororo Makamba usebe yisizalwane sakuqala seZimbabwe okubulawa ligcikwane le-COVID-19 eHarare.
Singeke simise abantu ukuthi vele bagaduzuko, imoda ziyadula. Kodwa ngingacela ukuthi alubana sonke sesizimisele ukulwisana lokuthi ungangeni ebantwini omkhuhlane. Akuthi udriver abe elo muthanyana wokupuntshuzela wonke ongena ebhasini.
Uzulu wakobulawayo ubikwa esengozini enkulu yokusabalalisa lokuthelelana lula igcikwane le-coronavirus. Ngenxa yamabhasi kahulumende awezubukho kanye lemichova elokhu ithwala abantu behlala lokuma beminyezelene. EleZimbabwe lithi likhanya seliphumelela emzameni yalo yokulwisana lesifo sofuba iseTB ngoba selisehla inani labatholakala belaso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Indodana kasomabhizimusi odumileyo umnumzana James Makamba osakhulayo uZororai Makamba usebe yisizalwane sakuqala seZimbabwe ukubulawa ligcikwane le-coronavirus. UZororai ofunyenwe elaleli gcikwane evela kwelemelika ubhubhe namhlanje eHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo wezempila kahle umnumzana uBhadaya Moyo ekhuluma labo umsakazo oweZBC. UZororo Makamba obengowesibili kufunyanwa elegcikwane leli kweleZimbabwe ngomgqibelo ubikwa ehlolwe evela kwelemelika lapho anakekelwa ukuba angabe lithole khona. Lokhu kwethusa abaningi asebecele uhulumende ukuba enze konke okusemandleni akhe ukuvikela uZulu waseZimbabwe engozini yokusabalala nokumemethelwana kwaleli gcikwane. Unobhala wezempila kahle kwe-MDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Henry Matadorera uthi sekumele ilizwe lonke libambane ukulwisa lalomkhuhlane.
So we understand we've got our first coronavirus death in Zimbabwe and we want to pass our sincere condolences to the family of the deceased and also to the whole family of Zimbabwe.
Yizo ukuba sibe lemva ngenxa yaleli gcikwane. Sifuna ukubamba izandla kumuli yakwaMakamba lakumuli yeZimbabwe. Sifuna ukutshela ilizwe leZimbabwe ukuba sinanzelele okuchiwo yilo mkhuhlane.
Hygiene protocols and social distancing protocols.
Isiphathamandla sogatsha lwezokuthula kwempiko kuZANU-PF uMnumzana Jakwaza Mgwadi uthi bona njengebandla sebeza kukhuthaza uhulumende ukuthi avale indawo esizilabantu abanengi.
I can assure you and please take this for my word. Today senior heads of departments at the party including senior leadership met and decided to recommend for the leadership in government.
Lokhu ngiqinisile sibi. Namhlanje inkokheli yeZANU-PF ihlangene yavumelana ukukhuthaza uhulumende ukuba sokumele abantu bengavuthani yonke indawo. Ukuba sivale ezinye indawo okugcola khona abantu njengesiyaso eGlenview laseCopacabana. Sesitshele uhulumende ukuba aqinise imizamo yayo.
Some industrial places where people crowd on a daily basis like CSO, like Glenview, the party has recommended to government that tough measures be taken.
Ngoba nje leZimbabwe selilabantu asebefunyene belegcikwane le-COVID-19, abaningi lokhu bengayitshayi indiva inkuthazo yokuzivikela ekuthelelweni leligcikwane. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Honest Dube uthi yena uyakholwa kuNkulunkulu esithi uzaqhubeka esiya enkonzweni.
Umhlaba wonke siwelwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Siyabona ukuthi iningi labantu selilahla ithemba ngoba umkhuhlane lo awula indlela yokwelatshwa ngayo. Iqiniso ukuthi lawa yiwamalanga okugcina. Semalanga okugcina lawa abantu bamelanga belahle ithemba. Ngoba belithi the righteous shall live by faith. UNkulunkulu wakhuluma sike ukuthi kuzaba lemikhuhlane engalaphekiyo but singabi lethemba ngoba uNkulunkulu ngeke silahle.
Esinye njalo isakamuzi umnumzana Mary Sithebe uthi uhulumende sokumele aqinise imizamo yakhe yokuvimba ukusabalala kwaleli gcikwane.
Ana solo umuntu oselahlekelwe impilo ngenxa yomkhuhlane wecorona eHarare elizweni lethu leZimbabwe. Lokhu kuyasitshengisela ukubana lo mkhuhlane umkhuhlane oyingozi kangako, ngoba siyananzelela lapha kwezindawo okwenzakeleyo. Ngakho sibe sithi aluba uhulumende uyafaka imizamo eqakathekileyo, imizamo ezayenza ukubana umkhuhlane lo ungamemetheki, ngoba siyananzelela ukubana umkhuhlane lo ungavele uqale, akula muntu esingathi usekuphepheni, wonke umuntu usengozini efana nayo.
Uhulumende okwamanje usethole usizo oluvela kwele China, eBritani lakweGerman ukuba alise ukumemetheka kwalo mkhuhlane eZimbabwe. Kwele Italy lakwele China lapho okuqhamukele igcikwane selibulele inkulungwane zabantu, okungabangela ukuba ele Italy livale imingcele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi abathengisa ezitaladeni labanye bazaqhubeka ngomsebenzi wabo bengalandela umthetho njalo benanze ukuhlanzeka. Ngesikhathi ilizwe selihlaselwe ligcikwane le-coronavirus eselisabalele emhlabeni wonke, lokho kuphume emhlanganweni osanda ukuqhutshwa ngumphathintambo obona ngezamabhizimusi amancinyane unkosikazi Sithembiso Nyoni labathengisa ezitaladeni labanye. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association unkosazana Debra Mukasa usichasisela okuphume kulo mhlangano.
Umhlangano esaselawo lo minista umama Sithembiso Nyoni wawungokukhuthaza thina esithengisayo ukuthi sihlanzeke, sinanzelele lomkhuhlane lo we-coronavirus othe wayehla. So uminister wayesithi babhoda bakhankasa kanye from upresident labo bonke ama-departments bekhankasa ngalo mkhuhlane besiqwayisa ukuthi sisebenze njani. Njalo babefuna ukuzwa ukuthi thina ngokwethu sifuna ukuthi uhulumende esincedise ngani, thina ngokwethu siza kwenza njani ngalowo mkhuhlane. So sasengathi siyaxoxisana lo minister esizwa impono yethu njengezisebenzi laye esiqwayisa kuphela ngomkhuhlane lo ukuthi siwunanzelele.
Lizananzelela njani inhlelo zokuhlanzeka lezi njengoba sibona ukuthi amanzi asilela edolobheni lakoBulawayo njalo abathengisayo bagcwele ezitaladeni?
So yena ngokwakhe umama wayesithi hayi uzositshela ukuthi sihlanzeke njani, sigeze izandla, siphanane ispace, sibone ukuthi siyenza njani. Njoba nalathi sasicela kuye ukuthi ngase yathola njengezisebenzi sithole ama-sanitizer at a cheaper price, ngoba siyananzelela ukuthi kathe sizitolo zinjani zikhwezile izinto zawo. Ungananzelela ukuthi ispirit besithengiswa sisichiphile, iglycerin ichiphile, kodwa ngokuthi kathe sokudemand khona lokho ukuthi senze ama-sanitizer abo spirit lama-glycerin, izitolo sezikhuphulile ama-prizes. So besizama ukuthi sikhulume lo mama ukuthi hayi kazama ukuthi bekhulume labakhangele ngama-prizes ukuthi ebe affordable, ozothi bonke abantu bekwanisa ukuthi bayathenge esebenze ezindlini. Lakhona lokho ukuthi besixoxa nje lokuthi awubhesi. So kuningi okuphumileyo, thina njengezisebenzi sikhiphe ukuthi i-City Council kayizame ngamandla ukuthi idinge ezinye izindawo abantu labana abathengisa emavrandini ezitradeni laphana besuswe khonaphana bephiwe ezinye izindawo. Laye umama laye ekhuluma ethi hayi ngizwile kodwa angeke ngiphendule. Labe City Council laba babekhona, ukhona owayemele i-City Council laye wakhuluma wasitshela ngokwakhe ukuthi hayi amanzi akhona, abafuna ukusebenzisa ispecial abasebenzele egodini bakwanisa ukuthi bethole amanzi ezimpompini zemahofisini e-City Council. Sile hofisi liyane eseDarkmore esetshenziswa eyiyo eyethu lapho esibhadala khona, lapho esidinga khona izindawo zokuthengisela. Bathi bavula okwenza ukuthi sithole amanzi. So kuningi nje sasiphonga ukuxwayisana nje, kwakuyikuxwayisana sibonisana nje ukuthi singayenza njani umkhuhlane. Yikho lapho esafunda khona futhi ukuthi njengamavenda njengezisebenzi sokufuze sithandane, sazane, sazisane, singabona omunye wethu engathi kezwa kuhle simncedise simphathise, engavali umsika wakhe ngoba engavala abantwana bayakudlani. So nxa evele egula uyakwanisa ukubuya lezinto zakhe ecele umakhelwane labo bemthengisele sithengisa kanjalo.
Lo unkosazana Debra Mokasa umgcini sihlalo weBulawayo Vendors and Traders Association sixoxela ekhona le kobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uzulu wakobulawayo ubikwa esengozini enkulu yokusabalalisa lokuthelelana lula umkhuhlane we-coronavirus ngenxa yamabhasi kahulumende awezupco kanye lemichova elokhu ithwala abantu behlala lokuma beminyezelene khona kukhuthazwa ukuthi abantu bengathintani. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abantu bakobulawayo kanye labachayeli bezimota lokho bengaboni ingozi ekhona ngegcikwane le-corona ngoba akula ukuveza ukuthi bayazama ukuthi bavikele ukumemetheka lokuthelelwana kwawo ezimoteni zabo. Umnumzana Aklas Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso yabathwala uZulu eChova Mbayiwa uthi bayazama ukwazisa abantu ngemfundiso yomkhuhlane lo.
Abantu thina ezimoteni zethu lapha siyagezisa abafana nsatshe ukuthi bagezise izimoto zabo nesafo phakathi. Then labo bageza nxa abantu begena abantu ababatshela ukuthi njengokulo mkhuhlane okhona lo nxa likwehlela lithi shona lingaxawulani ezimoteni yikho esibatshela khona.
Unkosikazi Sizwile Moyo isakhamuzi sakobulawayo uthi imali ebhadalelwa ukugada imichova iningi kakhulu ngakho kunzima ukuthi bayekele ukugada uzupho laloba besizwa ngomkhuhlane lo.
Sizwile sibili ngomkhuhlane lo abathi yikorona. Hey manje thina udubo inkinga yethu yokuthi khathesi siyagadwa ozupho siyagada ama istimela ngoba yikho kungani kuchiphile kusichiphele.
Umnumzana Themba Mathuthu olilunga ledale le-Senate emela imzingwane uthi kuningi okumele uhulumende akwenze ukulwisana lomkhuhlane lo.
Kuningi okusafanele uhulumende akwenze ngoba nxa sikhangele abantu lokho bekhanya bephithizela behamba kakhulu abantu bachayisa emsebenzini and baphithizela bayaminyana ku-transport bagada ozupho bahamba beminyene kanti ke izicebiso zithi zona abantu akufanelanga baminyane.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledale lephalamende emela umuzi wePhumula uthi abakabi lamalungiselelo omkhuhlane lo.
Oh njengebukhokheli asikabi prepared for umkhuhlane lo wecorona tili ingozi ilothi khona khona pano emabhasini uzukho kade singikhuluma xa singahamba ku 6 avenue lapha kugadela khona amabhasi ugcwele different kind kule Phumula kule Magwegwe kulani abantu labana they are more than 1000. So indlela engibona ngayo mina njengelizwe lako leZimbabwe ukuthi asikabi prepared for i-coronavirus lay.
Laloba iningi likhalaza ngengozi engaba khona ekumemethekeni komkhuhlane emabhasini unkosikazi Stars Mathe uthi uhulumende ngeke enelise ukumisa amabhasi ngoba kuyiyo indlela yokunceda uZulu.
Mina ngikhangela ukuthi singeke simise abantu ukuthi vele bagade uzupho ngoba indlela yokubasiza imoto ziyadula. Kodwa ngingacela ukuthi alubana sonke sesizimisele ukulwisana lokuthi kungangene abantu nomkhuhlane. Akuthi udriver onika itikiti abe elo muchanyana wokupuntuzela wonke ongena ebhasini.
Ukumemetheka kwegcikwane le-corona sokusenza abantu babe lokuthandabuza ngokwenziwa nguhulumende ukuvikela ukusabalala lokuthelelwana kwalomkhuhlane okufaka impilo zabantu engozini elizweni lonke kodwa ikakhulu kobulawayo okufunyenwe ukuba isibhedlela okumele siphathe umsebenzi eseTongrove singalungelanga ukuthi samukele loba ukuphatha oyabe esefunyenwe elegcikwane le-COVID-19. Nanku sokuphume umbiko wokubulawa komuntu wakuqala eleli gciwane eHarare obevela kwele Melika. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Usiba lukhulu wesabelweni seCalifornia khonapha eMelika uGovernor Gavin Newsom usethulele isinqumo sokuwa lisa abantu kuhamba-hamba bahlale emzini yabo ngaphandle kwabasebenzelana ingatsha ezingamelanga zivalwe ezinjengezibhedlela, abacitsha umlilo, abatshayeli bezimota ezithwala izigulane labanye. Ilizwe leNigeria lithole umuntu walo wakuqala osefunyenwe elegcikwane le-coronavirus. Lo muntu uhlolwe wafunyanwa elalo ngolwesine evelela kweleTogo lapho edlule kwele-Ivory Coast leBurkina. Ukuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele okuqalisele kwele-China kubikwa sokuphazamise umsebenzi wokuthengiswa kwamaluba kwele-Kenya emangweni awe-Europe. Nxa umsebenzi uhamba kahle, ele-Kenya livame ukuthumela amaluba ohlobo lwama-roses inkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye 350,000 ngelanga, kodwa kathesi lenalisa inkulungwane ezingamachumi amahlanu kuphela 50,000 ngelanga. EleZimbabwe lithi likhanya seliphumelela emzameni yalo yokulwisana lesifo sofuba iseTB ngoba lisehla inani labatholakale belaso lisuka kunkulungwane ezingamakhulu amahlanu lisiya kwezilikhulu. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ngale inyanga kambimbi kamazwe omhlaba ekhankasela ukuqeda koduko lomkhuhlane wophepha we-TB, uZulu weZimbabwe uthi alwengezelelwe ulwazi losizo phezu kwalo mkhuhlane ikakhulu emaphandleni. Umnumzana Sylvester Mushaike okhokhela inhlanganiso yezisebenzi zemigodini e-National Mine Workers Union of Zimbabwe uthi amalunga asengozini enkulu kusifo sophepha ukwedlula abakweminye imisebenzi.
It's a disease enkulu kakhulu eyibanjelwa lokuzeni i-dust abangeli lokuzeni i-TB. So kawungeke wabange mine ungela TB, imayini le TB kuhambelana.
Uthi lolu ludubo olucina luhlasela ngitsho lemuli zezisebenzi ezihlala ezindlini ezikhona pha abasebenzela khona. Ethi kusiya ngohlobo lokwenjiwayo abanye bakungozi engezelelweyo.
Sile problem kakhulu nxa sikhangela ilokhu zeni i-TB is very prevalent in coal mines. So lathi silayo ilokhu zeni idubo langona likhona sibili.
Kodwa okwamanje uthi akula dubo kangako olwethusayo ngoba iningi lezisebenzi lisenelisa ukubona ukuba isifo balaso bebe sebeselatshwa siphele singakabi yingozi. Umnumzana Golden Magwaza okhokhela inhlanganiso yezisebenzi zasemapulazini e-General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe igapuze uthi izisebenzi zabo zisengozini lazo emapulazini.
The major worry is that in our industry we use different chemicals. And especially in tobacco.
Inkinga esilayo yikuthi umsebenzi wethu sisebenzisa imithi echiyeneyo yama chemicals ikakhulu kumsebenzi wokulima igwayi. Lezo yizo izisebenzi ezibhekana lalolu dubo.
Inkinga othe ukuthi labaqhatsha sebekhona emaplazini iningi labo alisenelisi ngendlela ukulandela abakufunayo ukusetshenziswa kwempahla edingakalayo yokuvikela izisebenzi ezisebenza le mithi ejeneyo njengalokho okwakusenzakala kudala.
But we are coming up with the law that will also try to protect the
sesilungisa umthetho omutsha kudaba lokuvikelwa kwezisebenzi sebenzisa impahla ebavikelayo sisebenzelana labaqhathi emaplazini lekhansili yokusebenzelana njalo umthetho lo ungagazethwa lonyaka.
UDokotela Charles Sandy okhokhela imisebenzi yokwenxatshelwa kwe-TB kugatsha lwezempilakahle lokwendwa kwabantwana uthi uhulumende ulusana lalesi sifo kabanzi ukuthi kudaba lwemigodi basebenzelana la Chamber of Mines ukuze isebenze zonke zivikeleke.
Currently our incidence is just around 200. At its peak it was around 550.
Lesi simo kusukela ku 500 ku 100,000 ngayinye ehlolwayo safika ku 200 nje kuphela okukhombisa ukuthi siqonda okufunekayo sibili.
Uthi baqhubekela phambili befundisa uZulu ngalesi sifo eselaphikayo kakuhle ethi imisebenzi yabo ikhanya iphumelela okujabulisayo njengelizwe.
When you look at the mining industry, you also have to look at the informal sector. That is where
uDubo yilaba abasebenza bezimele bengelanhlanganiso ezibameleyo kodwa sisebenza lenhlanganiso ezizimeleyo labantu phakathi kwezigaba ukuze silungise lolu dubo.
Uhulumende uthi ufuna ukwehlisa isilinganiso sabantu ababulawa yi-TB ngokwedlula amathumi athoba munomunye ekhulwini 95% lapho kufika umnyaka ka-2035. Abantu abasengozini yokuhlaselwa yi-TB bagoqela abasebenzele emigodini lemuli zabo, abaphila ligciwane lengculaza ele-HIV/AIDS, abantu abaleminyaka ephezulu kwamajomi amahlanu yokuzalwa, labaphila lesifo sechukela esediabetes okumele behlale behlolwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
AbeZimbabwe asebehlala kwele Botswana bathi uMongameli Emmerson Mnangagwa bekumele alandele isibonelo esenziwe nguMongameli Mokgweetsi Masisi, yena othethe inyathelo lokuzivalela esebenza eyedwa endlini ukuze kube lesiqiniseko sokuthi akathelelanga igcikwane le-coronavirus. Lokhu kulandela uhambo lukaMasisi kanye loMnangagwa abakade beseNamibia ngempelaviki. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
UMongameli Mokgweetsi Masisi umise ukuhamba-hamba kwesiphathamandla sikahulumende weBotswana ngaphandle kwelizwe ngenxa yokwesabela umemetheka kokuthelelwana igciwane le-COVID-19. Kodwa ongapheli amalanga athile, uMongameli Masisi ubesemoyeni elubhekise kwele Namibia ngomgqibelo lapho esiyaba emkhosini wokugcotshwa kamongameli Geingob eVindhoek. UMongameli Emmerson Mnangagwa kanye loMongameli João Lourenço oyi-Angola labo behambile kulomkhosi. Kodwa kucunule inengi elithi inkokheli yamazwe la ayitshengisi ukuzimisela ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Kwele Namibia sokufunyenwe abantu ababili abalomkhuhlane we-coronavirus. UMongameli Masisi ngemva kokuchothozwa linengi phezu kwenyathela lakhe lokuya eNamibia ufike wazivalela endlini yakhe eHabroni okwamalanga alithumi lane. Kasoke aphume phandle kumbe ahlanganele lemuli kanye labanye abantu ngalesi sikhathi. Umnumzana Sifas Chuma esalwane seZimbabwe eHabroni uthi noma uMasisi ephambanise nokuya eNamibia ungcono ngoba utshengise ukuzisola ngokuzivalela endlini okwamalanga angamathumi lane.
Imeseji yokuthi abantu bahlale ezindlini yethulwa ngomongameli, and kufana lobaba ekhaya ungachaya umthetho wena kube sokusiba ngowephulayo uyawusululazilela lo mthetho emolini. So umongameli walapha eBotswana indlela ayenze ngayo uphe isibonelo sibili sobuthungameli.
UMongameli Mnangagwa yena kawuthanga ndiva kuphuma elizweni ngesikhathi umlayezo usithi abantu kabahlale phansi ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. UMnumzana Nkazimulo Dube uthi uMnangagwa kumele ahambe phambili ekuliseni umkhuhlane we-coronavirus ngezenzo hatshi ngomlomo kuphela.
They must do what they are preaching, not just ukuthi bebe khuluma lokhu bephinde benze lokhu. UMongameli ubethe is not nxa kungekho necessary he won't be traveling outside the country, but we saw him on Saturday esiya ku-inauguration yeNamibia. Sesizwile nje ukuthi uMongameli weBotswana has been put in self-isolation after ukuattenda le inauguration, of which laye I think he was in the wrong. At this moment in time, I think everyone has to be grounded and them they must lead from the front. Sibone ngabo.
Ogcubungula izombusazwe eseHabron umzana Lawrence Ogeditse yena uthi okwenziwe inkokheli ebe iseNamibia akuvikeleki.
The honest truth is it's a lapse
that
iqiniso ukuthi le impambaniso engeke yabikelwa njalo engeke yachasiswa ngisho lokhu ngoba akula emazweni abo elamandla okulisana lomkhuhlane lo uma ungelamandla okulisana lolutho okungcono ukuthi uwenqabele
when you don't have capacity to deal with something then the most important to do is to avoid it
bezama ukupha izizathu phezulu kohambo lwabo umongameli bamazwe la bathi bekade behlangana ukuze bakhulumisane ukulisana lomkhuhlane we-coronavirus bathi kade bebonisana ngokuthi ingcele yabo ingavikeleka kanjani ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki ngokunjalo eleBotswana selivale omnye umngcele phakathi kwalo leZimbabwe phezulu kwesabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus umngcele wematseloje duze le-Plumtree usuvaliwe kodwa oyiwe omkhulu oyiramokhobani kanye le-Plumtree lokhe uvuliwe Ngingumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ngesizwe abalaleli bethu ukuthi bona bathini ngecoronavirus kuhlelo oluphume enkundleni yokuxhumana yeFacebook ekhasini lethu leVOA Indebele bekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngimpotile ngezindawo uma sengena kwenye indawo ukuthi akuse Bolton
abantu balenkani ugovernment isikhulumile UK ithi ngendlela abantu balenkani ngayo abafuna ukungasuka esitaladeni sebegcina befake imithetho ukuba yilockdown ukuthi bafake njenge curfew njalo ukukhala ukuthi loba yilibutho ibutho lengacina lifaka ukuthi likhuza abantu
namhlanje lo waphathi kwevideo nalebuyayo ukhulumeni walapha ukhanya uzafaka umthetho omutsha ukuthi ube yilockdown njenge Italy njenge Spain Australia njalo njile ilethetho sokusandokwenzakalela Australia sebechala ukuthi lockdown la lapha eBritain ngabona yabuye
yabona labantu ye kokulo baba umkhokheli othi sibone zama ukusimngenisa kuhlelo umkhokheli mbona zani kokona othi sing ye baba umkhokheli kunjani
yaphila iphila kubeli njani
bayi siyaphila kakhulu sibi ye so bona akutshela abantu ukuthi ungapi konapho njalo ukuthi usebenza
mina ngise Cape Town nje ngisebenza kwa Uber kahle ungabheka nje kona lapha ngise parking indawo khona ipark nje ngisele emotweni
abantu bagwele lapha eparking akula njone yedwa ufake imask just to show nje ukuthi hayi uyazivikela what wena ngwakho now drive abantu konapho nge Uber awusabi yini mzana
ukwesaba ngesaba kakhulu and kwase ema airport angisala isibande airport
India
Hayi bo ngizala isona wabulapho unjani ibathi ama cases amaningi abantu abavela ngaphandle abekumzisi ile nje abebelizisa lapha eSouth Africa
Hayi siyabonga kakhulu ke mkokheli ungathola kusasa mntakana
Ngulungu
Yes siyakuzwa kakhulu baba ke umkokheli prince umkokheli prince unjani kunjani ekhapha kona
Hayi kuthule abantu basezindlu
Wathi siya kubaba ubonakele bonakele kunjani baba
Very jan baba
siyaphila ngapi kona
Eh ngilapha eLondon la eGoli la eSprints.
Kunjani Sprints?
Ah kuzima athi ngubhekise ngise hostel lana kuna nawe umuntu oyedwa abantu bazivalela ezindlini la. Eh kuzima yabona izindlu zakhona zonke lezi zindlu zakhona abantu bazivalela ezindlini mawunokha bakubheka ama fastest.
Yema Toto, kanye kulo kuzima ne?
Ah kuzima kakhulu asina nama mask akuphiwa lutho lapha uyazihambela nje hamba uvale ngesandla kodwa ungazi umthikhoshini
lokuxhawulana liyaxhawulana sibila cala celene
eh hayi lana umuntu akaxhawulana lana sokunzima lana phela lana sesingaphezulu ka 400 so yabona ukuthi into yakhona senzi
hey kuzima so nalizivikela njani kolapho mtanga
hayi siyayenza kodwa siyathenga ngama mask okusizithengela ngemali zethu masi kuthule kodwa kusatholakala sekunzima
ama mask angona kuthengwa ngapha khona
ama uhambe kahle wathola ezitolo uyakhona kwathola ezifana nabo Shoprite lakhona kwathola ama mask nakho bo cash build la
koke umkhuhlane lo uyangaphi egoli kona
hayi kunzima abantu impela bathi uma bethola ama mask noma umuntu engathola noma ihambe bobheli jesi impela ezamuvala impilo ngoba kunzima
Labo ngabanye babalaleli bekhuluma ngokuthi bona balubona njani udubo lwe-coronavirus kuhlelo oluphume enkundleni yokuxhumana ye-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Indebele bekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Osakhulayo uZororai Makhambe usebe isizalwane sakuqala seZimbabwe yokubulawa ligcikwane le-coronavirus eHarare. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.